Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamgela emsakazweni yeStudio 7 ngolesine mhlaka 1 Hlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele.
Loko ka-2019 kuqalise nje kuyona le viki abe singakwazi sonke. Kuqalise khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resigning. Yikho lapho abasadalale sebekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngayo.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ngesikhathi kulokuxokozela kubandla le-TCCC kulandela ukususa ukusuka komkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa.
Hayi, ngathi bhoda ukhanya kuyatini ukuthi njani siyazi i-by-election enjani abantu abafuni kakhulu njengakivota aphathi abantu asiyonto abayijiela kangako, kodwa hhayi abalutshana bona bebathekayifunanto.
Amanye amagqwetha athi kavumelani lo mtshitshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo, yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshitshisi kuphela, kodwa ithinta la magqwetha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele esathathwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ongasafuni ukudedela emuva. Leli bandla belilomhlangano eHarare izolo ebusuku, lapho akade kukhangelelwe ukukhethwa umkhokheli. Inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 ebalisa abo uMnumzana Walshman Ncube, Thandai Biti, Charlton Wende labanye ibikhona emhlanganweni lo. Kodwa abakhona abanye abagoqela ababe yizikhulumeli zebandla uMnumzana Promise Mkhwananzi, Gifto Stalo Siziba labanye ababikwa besithi bazancenga uMnumzana Chamisa ukuthi aphenduke ukuzokhokhela leli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabasebenza loMnumzana Sengezo Chabangu, uMnumzana Albert Mhlanga, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Uwende, nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayivele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabangu. UChabangu was not appointed kuGweru iLokuzen program. UChabangu wa appointwa after sesile dispute yama sise sibe ngama double candidate lapho esingazwanana ngakhona ngento yebereka mwana. Laye wazijola ukuthi vele kwahlupa into yebereka mwana. Uyakhumbula lapho uChabangu waqalisela ukujinga enomination day ethi ukuthi kakuhambanga kuhle. Yikho ke ubu secretary general bukaChabangu uqalisa khona. Hayi, uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njengenarration yeGweru uyabe qondile sibili. Yikho sonke sikuyazayo, wonke umuntu we-alliance uyakwazi lokho. Labo wonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kathi laba bantu balahleka ngapi, kumbe ngokuhlakanipha kwabo, kumbe ngobuthutha babo. UChabangu ezeqalisa uyakhumbule interviewa ngu-Ezra Chisa, wayengakabi ngu-Secretary General. Ngemva kokuthi singasazwanananga, wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso, yiwe ahambise iconstitution eparliament. Lokho kuka 2019 kuqalise nje kuyona leviki abe singakwazi sonke. Kuqaliswe khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use resignile. Yikho lapha abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Uchaba nguye ngabe kwazi eyedwa athi thina sikhona phakathi kwabo. Nxa yena kutsho ukuthi wayengena emhlangano wempili lapho okuzaba luhlupho khona ngoba thina ku executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless nxawe ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be-PDP uyabona executive ye-PDP liyana esakhohlwa ngayo labanye laba abaku-MDC ye-Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo abantu yabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasi-consult ukuthi sithini. Thina sikliye from the day esabeka khona uChaba ngoba ngu-secretary general, yiyo impi esingayilwa. Lokho okunye kuhlanganisa lokhu lalokhu hayi sikugwani sithi.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lo mnumzana sengezoChaba ngu obezithi nguye onobhala jikelele webandla le-CCC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo kulokuxokozela ebandleni le-CCC. Iziphathamandla zebandla le-ZANU-PF uMnumzana Kembo Moadi lo-Mike Bima ziyabhodabhoda elizweni zikhankasela amalunga aleli bandla azancintisa kulolu khetho oluzaqhutshwa ePhelandaba Tshabalala, Mkoba North, Chegutu West, Rimba East, Liseke, leGoromonzi South. Ukhetho lolu lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende awebandla le-CCC ebelikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana SengezoChaba ngu oqhubeke wawavimbela emthethwandaba ukuba ancintise engaphansi kwe-Citizens Coalition for Change. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele unkosazana Nomvula Mguni okhankasela ozancintisa ephelandaba Tshabalala koBulawayo, unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-CCC elisekela umnumzana SengezoChaba ngu.
Hayi, abantu basamukela kuhle, singena siphethe ama-flyers, abanye basise ukubona i-candidate siyibize layo ibuye ihlangane balayo abakwanta ngoba angaze akabone wonke umuntu kodwa lapho kwanteka khona layo uyahamba akhulume labantu.
Kungani likhethe i-door to door alibi le mhlangano ekubuthanisa abantu phandle?
I-door to door i-1-on-1 is normally the best ngoba likhuluma labantu libakhangela ube libone. Ngokubuthanisa abantu kaningi isikhathi yabuthanisa abantu abahamba
sabona umnumzana Chabangu wesungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Tembo. Yena la esowahlangana yini labantu wakhuluma layo njalo uyahamba emhlanganweni lapho okucutshungulwa udaba lwemkhankaso labanye abazancintisa ephelandaba Tshabalala?
Isikhathi, not all the time, njengoba kulama court cases amaningi kangaka. Kuzoni yena ngomoya bebu-ebu but thina siyabe siku-ground. Tokathanti siyabe sikubothiswana nje njengoba kade kuhanje emakhothi ukuthi ngikwaziwe ukuthi kungena amakhandidate, akumele angena amakhandidate amabili. I think yikho kade kuhamba anti abanye lawo abarikholiwe lawo bebehambisa ama-cases embophisa besiyabophisana lawo khona ngale. So I think yikho kade bekulande emakhothi.
Kodwa kukhanya kuyalunga yini?
Hayi, kukhanya kuyalunga. Singazi njalo phela anti kumele siqale sibone sokuphumile ebezini amaphepha akhona sephumile.
Bayalamukela yini abantu lapho ezindlini njengoba sibona ukuthi kulabanye abamsolayo umnumzana Chaba?
Hayi, abantu ningabakhathela bayezwisisa. Of course, one or two angithi ithi umuntu omndeli omnyele ule-choice yakhe. So one or two labo balombono friendly and it's accepted because idemokrasi yavumela ukuthi umuntu akhethe akufunayo. But generally, hayi, besingala problem.
Kodwa kukhanya kuyathembisa yini?
Hayi.
Ukuthi?
Hayi, kukhanya
kuyanqoba.
Kukhanya kuyathembisa. Hayi, ngasibhoda kukhanya kuyathembisa. Ukuthi njani siyazi i-by-election izwale abantu abaphumi kakhulu. there's no one voter apathy. Yabantu asiyonto abayigcinela kangaka kodwa nje hayi abalutsha labo nabo esibathola isifuna ngizozofuna.
Sixoxele lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezano PF ukona lo msakazo yena othi uselenhlelo zokuthuthukisa iphela ndaba chabalala. Lokhu kumchiya ngapi unkosazana Thembo?
Asikwazi phela ngoba uke waba ngu-MP before angithi asazi ukuthi khathesi umehluko wakho naye wuphi ngoba imsebenzi ka-MP uvele wona asowokudevelopha phela umsebenzi ka-MP ngoya kwenza imithetho that are conducive ukuthi kube le-development which everyone is aware of and every MP can do it. Nokurepresent abantu which I don't think ukuthi kumele ube kubandla le-ZANU-PF ukuthi urepresent abantu bakho. Njalo lokuthi kune-oversight ukuthi ukhangelise ama-ministers asebenza njani ama-budget asebenza kuhle imisebenzi abo-MP embona ngazani wonke u-MP angakukwanisa. I-government ukuthi yenze i-development I think ile-choice whether iyafuna kumbe ayifuni ngokubona kwani i-government iyaziyekelela ukwenza ama-development maybe because of economy but it has nothing to do with whether ngu-Chuma kumbe ngubani.
Kwezinye izigaba zelizwe-ke bakhona abazancintisa?
Hayi, mina think umuntu engiwazi kakhulu ngumuntu osepastor omele i-ward eKwekwe ngani. Ngibona ngani lowo nguye ebengikhulumisana laye la yayeokhanya ebhizi ngokukhankasa fike lethemba lokuthi angawini. I think the chair kulokhu gift konjani laye hhayi ngibona ngani ongayisebenze kuhle angakwanisa kodwa hayi bengingakaxophi laye.
Lo ngunkosazana Nomvula Mguni okhankasela ozancintisa ephelandaba chabalala kobulawayo unkosazana Mo Blessing Thembo owebandla le-CCC elisekela umnumzana Sengezo Chabangu. Istudio 7 isanda kuxoxa lo mnumzana Joseph Chuma owebandla lezano PF ozancintisana lo nkosazana Thembo.
Ukhuleze khona ukubana laba yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edaleni ephalamenti ngingena ngo-2015 ngaphi ngo-2018 ngiphakathi kwabana kuningi engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephelani namampopoma. Ngakho-ke sicela abantu layi ngilani-ke libeshele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uZulu. So sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kobulawayo violation ingu-one constituency kuphela iphela ndabashabalala amanye ama-elections awama-MP akwezinye indawo.
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise, lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini?
Noma ekhona mina bembona ngani unqoba besizaqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ubana ukhanseli wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours ngela manzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela. So mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezwisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engakaluyi abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sinje angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba chabalala edale lephalamende ekubandla lezano PF. Asenelisanga ukukhuluma lomunye ozancintisa kule ndawo umnumzana Yona Abraham Komo owebandla leDemocratic Opposition Party. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshutshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethandaba ayiphathi abatshutshisi kuphela kodwa ayithinta lamagqwetha. Ekhuluma emkhosini okwethulwa kophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index oluveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngemisebenzi yokungethembeki emhlabeni jikelele ngolwesibili, uJustice Mathanda Moyo uthe njengabanye abatshutshisi akhona lawo amagqwetha akhohlakeleyo enza kube nzima ukuthi uhulumende alwisane lokungethembeki elizweni, i-corruption. Wengeze wathi njengogatsha lokutshutshiswa kwamacala bazasebenza nzima lonyaka beqede lenkohlakalo yokungenela kwabezombusazwe ekuthethweni kwamacala. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe legqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole.
Ithela ngelibandikweyo nxa kungakhozukuthi i-specific generalize kuzaba nzima ukuthi sivumela indawo ngoba i-perception ingaba yilokho futhi i-reality ilokho yalo. Ungathi emakhosi kule-corruption ungathiukuthi abantu abanjani and-successful i-prosecutorsm awutshongoku i-general saying ewukuthi i-heritage platform yokuthi ngithi i-corruption ima-institutions wona la wodwa. So generally i-perception yokuthi kule-corruption ezimbabwe kule-corruption mhlaba wonke ezijikelele kodwa nasikhulumeni abantu sebebani.
Kodwa lina njengamagqwetha baba Sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabatshutshisi amapholisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi kimi cha, mina ngiyifunda abantu okuyabe kuthiwa benzeki i-corruption ngiyadifende successful ngoba kuya kungela kufana. So angingahlangani lakho okudirectly involved kodwa sengisitsho ngingathi ukuthi akwenzakali but into engizama uyitsho ukuthi nxa kungela bufakazi obucacileyo njengoba ngisitsho ukuthi ngiyaye ngidifende abantu bakesho angela bufakazi obucacileyo futhi urimene ngi-allegation but that allegation ikithi kufuke iprove beyond reasonable doubt then uzoyetho ukuthi hayi uzibane is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyavumelana nabo kumbe ngiyale ngingase betsho njalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iwabanyazi. Ngakho-ke ngakuthiya kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebadlala amacala kumbe bazaba.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo?
Into engingayitsho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments aba mancane. Abantu laba bahlala kunegotiatwa nje ama-salaries yonke indawo. Ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zonezenza ukuthi umuntu athune ecabanga ngemize. So as long as konokhala kuyinto okungakakhondo sahlala sikhuluma ngento yena lezi but umuntu ozitholela into zakhe ngenzeka nje efaneleyo konke nje kusebenzeka kuhle e-proud ukuthi ungumuntu kahulumende ukuthi athenge imoto athenge indlu. I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if we're going to work on that front I think singaphumelela.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 SARR. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumela nge-WhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7? Ya, siyezwa sibe indaba yekholera le kodwa sicela amathulethi lawa abhadalisa ethawini lawa. Ebhadalisa la ethawini uyabhadala sibili imali yakho nge-10 rand. Kede lapho wakunika i-tissue encane, i-tissue okuncane okuncane vele okuyi-tissue kwangikhona okuthi la uyazibuza ukuthi i-tissue yalela nxa ungena ngayo ethoilethi uyayenzani ngayo i-tissue yangikhona. Sicela ukuthi bezame sibili amaplani sibili wona laba abantu abasibhadalisayo amathoilethi ethawini. Bezame sibe ukuthi nxa benika abantu ama-tissue bezame ukungezelela ama-tissue akhona ebe makhulu. Asifuni ukuba le-cholera thina, asifuni ukuba le-cholera namathemba abosesikhathi bengcolile. So siyacela sibili i-council yeBulawayo ingasebenzi kakhulu ukukhangela ama-vendor abadinga imali abakhaya ikhangele konke labo bona lawa abantu bona laba abama-toilethi labo ukuthi ama-toilethi bakhona baphatha njani abantu bekhangele ama-tissue angikhona la abathandululayo ukuthi bathandululayo benika abantu okunganani okuzipuntshana okuncane. So siyacela sibili bezama ukungcono bakho, siyacela sibili.
Hey, salibonani, salibonani Studio 7. Ye hayi siyazizwa izindaba ezenzakalayo ezabochabako labo lakho konke okwenzakalayo kodwa hayi khona lapho kuzophelela khona. Hayi kuyabonisa ukuthi
abaphathi bakaChabangu ngobani. Bathiwa uChamisa waresigna kwakhala umtswangwa. Uzibuza ukuthi kahle into zakhona kuhamba kanjani. Umtswangwa uhlutshwa yini ngokuresigna kwaChamisa eze phume ebhubhudla amagwebu.
Studio 7 njani. Ngithi ngempawule kancane noma ama-record ethe engalalelwa. Hhayi, uyabona kwaChamisa kwasani konke nje isithupha zegwayini lomnangagwa into eyi-one umalume lo mzulu abantu abadla konke. So vele ipolitiki ma ungayinanzeleli ipolitiki ayifuni umuntu olenhliziyo encane enjeyoChamisa ngoba le nhliziyo encane ikhanda liyadubuka kasaye kuthiwa yi-politics yabona. So thina into esiyifunayo lutshintsho idifefe.
Studio 7 linjani badala, thina siyaphila. Yabona into ezenziwe eZimbabwe lezi ezakochaba ngombukeng labanye nje abangani babo into zamanyala kuphela, amanyala nyala into zamanyala sibili laba yibo ababona ukuthi bafuna ukuthi abantu beZimbabwe behlale behlupheka straight, especially abantu bemandebele behlale behlupheka futhi ngendlela abenza ngayo bekhuluma amanga. And into yabo mnanga kwale yamanga siyabangena sibili zabangela emkhuhlaneni wezano wavele bathatha idoti amatiksi ezanweni khona bezoboya bezodilika i-triple C. Labantu vele bangabanyala ngokwabo bona bonke bangamanyala siyoChaba. Yonke into leyo uthola begconana loChamisa. Chamisa uright kakhulu, uyacabanga, ucabangela abantu beZimbabwe, uChaba ngucabangela isikhwama sakhe yabangani bakhe. Maye bacanti abantu beZimbabwe siphile njani, so zama ukulwisela izwe kunabe izinto zamanyala kuphela. Abazama ukuwekela amanyala abo laba abayenza elizwe. Asidabuni asibona lokho besenza amanyala. Lwana uChaba uChaba ngangikhona lo isiphukuphuku sendoda lesiyana. Akula muntu ongaholwa nguyena lwalo umuntu ubaba lwana. Lesa isiphukuphuku sokugcina isiphukuphukuphukuphuku. Thanda imali kakhulu. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibani.
Studio 7 mbingelele emsakazweni kubalaleli lami abasakazi. Philani lami ngisaphilile ngilana ePretoria endaweni yaseSouth Africa. Yala, kanti-ke ekhaya ngisuke eCholocho lokhuluma-ke ngulungisane. Ngiyabonga Studio 7 ukwamukela kanti-ke ngiba lokudana kakhulu manje emanzinyana. Manje tha iZimbabwe ikhokhela phambili ngenkohlakalo kuyayangisekela mhla. Kuyayangise ukuthi ngaphela abaphathi babezimuka amakhwapha beyangikela kokunye kuyayangisa lokhuya kuyayangisa kakhulu. Kathi siye sibonge futhi manje sengeke basikhiphele uJob Skhala entilongweni lokhuyana kuyasijabulisa singabalandeli. Siyabonga ma indoda iphume iphila. Ngiyabonga kakhulu.
Livuka njani kwistudio 7? Livuka njani kwistudio 7 kwangabo wonke amagumbi omhlaba lapha ngesikhalazoko engarapi besicela ukuthi ibuyise evula ama-branches konke kuba wonke yonke indawo konke kumbe umathelweni lapha ngizazenibazwiki laba ba-contribute about umthwakazi lentshumayelo enhle ngamandebele lentshumayelo enhle ngamathelelini lentshumayelo enhle ngabomiklezi konke ngoba silokhu simzwela kakhulu kumathelweni south kati ngapha-ke akusiyafisa ukuthi ihlanyeleke ibekwazi abantu babekwazi ukuthi ngubeni konke ngapha esinambiyeni babekwazi amatonga ngalibhinga babekwazi lokhu besisikuphela. So please esifuna inhlangatho zakithi lapha umathelelini amaphathi akithi ama-RP ukuthi babuye umqondisi wazevula konke ngapha ama-branches abo sibamelele sibi ngamehlo abomvu siyafuna siyayikhalela ukuthi buye izepreacher i-gospel yayo. Ngiyabonga.
Studio 7 hhayi le into kamnangagwa le ilizwe leli ladalwa uNkulunkulu walidalela wonke umuntu ayisilo lizwe leli akomnangagwa kumbelezana uPF uzifakile esihlalweni asimfakanga thina akaphuma ahambe kibe eZambia. Ngiyabonga okhulumayo wondaba zitshekile lapha eseGwanda North.
Zobohla manyosi. Ehe, nanzo ke Chaba, into boyifuna. Ikhokheli ke sibone 3PC. Ukuthi kusiyafika lo 2028 okhuluma ngayo ukuthi lungisa iphathi i-3PC ukuthi ke sasa ku-2028 leyo uyabe kuphi. Sifuna ukubona, yinto ayifuna into kuba yinkokheli. Nankoko ukuthiyela uSamisa akabanganga msindo. Wena ngiyakubona i-advantage yakho nje oyithathayo ukuthi uChamisa ungumuntu olenhliziyo elungileyo. Yikho uhlala ngazo zonke isipitshi sakho uthi wena kahambe ejumayele ejeje. Mekela right, all right. Uyazi into oyenzayo. wena ke uyayazi into oyenzayo sibonise ke nanso ke TPC yonke singeyakho sokubona ukuthi kusafika ku-2028 iyabe imikuphi iyabe sasekhona na nanso ke imvuyo ngolinda nanso ke Chabango nanso ke okhuluma lapha ngofoka phiri phansi khona le blanti ngaphansi kuntaba umaltikwe
studio 7 basakaza abahle abaneqiniso hawu sesibonga-ke ubaba ujob sikhala seze wabamkhulula entolongweni kusho ukuthi istudio 7 idlale irole enkulu ngokunikeza imibono yabantu ukuzwakela abantu bakhulume kwezwakala kuthi umuntu angakafele ejele ngalacala abanike abantu abanamacala abangaphandle babhizile ukubenza amacala kodwa umuntu unecala esetshele ya siyabonga kakhulu studio 7 sibonga kakhulu-ke danko
Studio 7 umathi impitha lokhulumayo imbongi ihlelo zenu ebelesiphakela zona since selitshintsha ikhasi siya kwelinye ikhasi imbonga futhi losikhala sephumile ejele sokathi ngaqala ikhasi elitsha futhi naye impilo entsha lele family nathi sikhona sizomsapota sizokusapota sikhala akukho okunye singakwenza nathi isizalwa sasezimbabwe siyakuthanda noma isiphi izalwa sasezimbabwe siyakuthanda zonke siyakhetha uhlangothi ngikhuluma lomlokhuma futhi ngendaba kamnumzana uChamisa yonke umuntu ulelungelo lokwenza yini oyifilayo ukuthi i-right for yena engafili ukuthi for abantu bona abathini so hhayi mina ngokwami ngingumathintitha angiboni inkinga ukuthi uChamisa ulelungelo njengabokho abantu ngiyabonga ngingumathintitha studio 7 bayo
lawo benguma ngamazwi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ubika wasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-50 million ukuzifikela kumacala ambalwa awetheswayo ngomnyaka odluleyo. Amaphephandaba eMelika athi imali le ilakho ukuba nengi ngokuphindiweyo ngoba uTrump uyaziwa ngokungabhadali amagqwetha. Ukuhlaziya amathuba kamnumzana Trump awokunqoba kukhetho sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa kuyikuthi ikukhangela lokho baba ukuthi uzanqoba yini uTrump kukhetho ngabula muntu ongakwazi lokho ngoba ungakhangela ama-elections ka-2016 babe ngathi basplitile sibili okungathi kuphose kulingane wasekusithi-ke laba abayi-swing vote ikakhulu laba bamnyama basebe chaphisa uBiden bamchaphisa bamenza upresident ngaleso sikhathi okwakhathesi kangiboni kulabantu abamnyama ama-blacks angathi asekela uTrump so kungathi bathule okungathi abazwakali kumbe bazasekela uBiden kumbe bazathula bahlale ngemakhaya kodwa ke nxa sokuyikuthi ikuchayana sibili okuqondana uBiden loTrump kangimboni uTrump ephumelela ngoba kulezinto eziningi ezingenza ukuthi abantu bangamthandeli zona lanxa ethandwa ngama-Republicans kuphela lama votes esiwabonayo akhangelane lama-Republicans laba abazithi ngama-hardcore Republicans kumbe ama-conservative Republicans yibo laba abavotela uTrump kathesi
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba
baba kande ngokubona kwami okwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngokwawo mna nxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngaphi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe House of Representatives bese besithi bayiparty behluleke sibili ukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake lo zabakhokhela ukuba yi-House of Representative leader. Khonoko kodwa nje kuhle kutshengise nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulayezo mbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khona ngapha eMelika. Silu agqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.